Kuthengisa ukuthi abantu baseZimbabwe baphila nzima ngoba nxa befuna inkulungwane ezingamatshumi amabili lanye ezamadola ukuthi baphile ngenyanga, bona bezuza between inkulungwane ezintathu lenkulungwane eziyisithupha zamadola. Kungaba isebenzi sikahulumende kumbe isebenzi ze-private sector kumbe singathi isebenzi abantu abazisebenzelayo, utsho ukuthi abantu baphila nzima lapha eZimbabwe nxa sikhangela imali abayifunayo ukuthi baphile ngenyanga, baphile i-decent life.
IZimstars okulugatsha lukahulumende ithi imali efunwa yimuli iphezu kwe-17,000 lanxa uhulumende eholisa izisebenzi zakhe o-2,000-4,000 khonapho. Kambe ulendlela yokuzivikela yini uhulumende nxa ababalisi lezinye izisebenzi besithi bafuna ukwengezelelwa iholo?
Kunzima ukuthi uhulumende azivikele nxa ugatsha olunjenge Zimstad lesithi lona imuli elabantu abayisithupha beyifuna i-17,000 ngo-August ukuthi baphile impilo ehloniphekayo. Khathesi i-Consumer Council isikhuluma ngokuthi imuli ifuna i-21,000. So angazi ukuthi uhulumende engazivikela njani ngoba izisebenzi ziyakhonona, impilo ayimanga kuhle, njalo baye befuna ukuthi uhulumende abancedise.